So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga injabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 12 Ncwabakazi 2024 ngutako kancube. Endabeni zethu lamhlanje, eZimbabwe linanza usuku lwamaqhawe alwela inkululeko olwe Heroes Day, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athe uziqhenya ngokuthuthukisa ilizwe kwezomnotho lezempilakahle waletha njalo inhlalakahle elizweni.
Ngoba usuku lolu mbona ngathi vele kalisananzwa ukuthi ngendlela owakufanele ukuphathwa ngayo. Iziprayer ifuze ukuthi ngabe yakhululwa.
Abatsha bamazwe omhlaba namhlanje bananza usuku lwabo olwe International Youth Day.
Ama-youth are from marginalized groups, abantu abakhubazekileyo, intandane, bachiwe emuva when it comes to indaba zemfundo, abantu abasemakhaya.
Abezempilakahle baxwayisa ngomkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso oyeurinary tract infection abathi ungathelelwana emacansini kumbe ubangelwe yikungahlanzeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigaba sakobulawayo namhla simanyene lezinye elizweni lonke ukunanza usuku lwamaqhawe alwela inkululeko olwe Heroes Day. Ekhuluma embuthanweni weHarare emathuneni awe National Heroes Acre, umongameli Emmerson Mnangagwa uziqhenye ngomsebenzi wakhe lapho athe uthuthukise ilizwe kwezomnotho lezempilakahle waletha lenhlalakahle. Uthe uhulumende uzazama ngawo wonke amandla okulondoloza ababengabaleli benkululeko lemdeni yabo. U-Ezra Chisa Sfanda usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe kule nkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezafela empini ezilele emgodini engatshoniyo phakathi kweleZimbabwe lasemazweni angomakhelwane ezafa zilwela inkululeko okumele ziyegejwa zizongcwatshwa kutsha ukuze imdeni yazo idelise inhliziyo. Afela endaweni ezimagesi afana le-Freedom Front, Mokushi naZonga nakwezinye indawo sizesenza amalungiselelo okuthi siye bagebha amajoni abo angatshoniyo njalo angabhalanga. Sibese amathambo abo sizowangcwaba kutsha. Amazwi kaMnangagwa balwa unkosikazi Judith Ncube, umphathintambo wedorobha lakobulawayo obenguye isikhulumo esiqakathekileyo embuthanweni owenzelwe i-Provincial Heroes Acre enkulumane. Wayekubuthwa leZimbabwe National Army njengomlweli wenkululeko kuviyo leZipra, uretired Brigadier General Abel Mazinyane uthi usuku lwamaqhawe uyalihlonipha.
Sihloniphela, sihlonipha laba abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko. Ukuzinikela ukuthi umthathane impilo yakhe ayinikele ukuthi abanye lelizwe likhululeke, labanye bahlale bengcono.
Amanzi akhe agcizelwa nguSenator Mori Mpofu obulayo. Layo walwa impi yenkululelo.
Ilanga liqakatheke kakhulu ngoba ukuthi abantu baze bakholise babe yibo abakwenza konke kungenxa amantombi lamajana lalele la labanye abasele emachwaseni labanye abasala emanzini ezambeni.
Umgqidla wenhlanganiso yabangabalweli benkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association kobulawayo umnumzana Sifiso Sincube uthi inani labanye babo abafayo liyakhuphuka kakhulu okwesabekayo.
1079 okutho ukuthi abalele lapha baningi amakhombethi okumele ukuthi ngabe indaba ye-medical kumbe ezempilo iyakhwezwa ibe kubanga eliphezulu ukwenzela ukuthi abalweli benkululeko bangatholakali behamba ngerethi liyabahamba ngayo. Sikukhangelela ukuthi ku-address ngokuphangisa lo.
Omunye obekela umbuthano ezohlonipha udadewabo layo kwathiwa liqhawe lesizwe lo nina umnumzana Mandla Ncube uthi lanxa izihlobo zakhe zaphiwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe kulusizi ukuthi umama wakhe kathola ngosizo ngesikhathi ephila njalo wafa ehawula engelalutho
walimali empushi umuntu wayebuye edimele empushi angasakwazi ukusenza imisebenzi eminingi kodwa-ke waphila imile ebuhlungu kungumuntu azange akazi ukuthi imali ayimele ezo zezo zabaningi 50,000 akazange ayithola uhambe ngumuntu ohawulayo nje lamanje-ke kubanzima ukuthi zizuze imfanelo zakhe.
Abanye babengabalweni benkululeko bebengekho kulumbuthano wokuhlonipha amaqhawe. Omunye wabo ngumnumzana Besta Willie Magwizi othi umncedana ukuya embuthaneni lo bona abeviyole zipra benganazwa nguhulumende wobusayo.
Nangihlalele endlini ngoba usuku lolu mbona ngathi vele kalisananzwa ukuthi ngendlela owakufanele uphathwe ngalo. Zipra vele iyazondakala phela ithi one of the illegal organizations nanamhlanje kayikabi absolved kukhona lokho since independence internationally. So izipra yayifuza ukuthi ngabe yakhululwa kodwa-ke yikho yabhidlizwa even nangegugurawundi ngoba yayiyi-legal organization ngakho dethu labo abasibusayo.
Mnumzana Isaac Mabuza laye walwa impi yenkululeko uthi akunceda ukujabula lolu suku abanye babo bedubeka.
Abaningi abalazindlu, abaningi abalamakhaya, abaningi basemakhaya kodwa impilo enzima. Kalo balutshwana ama-veterans esingathi yibo ababusayo ngenxa yabalutshwana opresident labanye nje abalutshwana abaphezulu but abaningi sesibona ngabafana bona abakade bekhala besitwona ilizwe liright yibo asebebusayo asebesitwalise ilizwe.
Nkosikazi Queen Maligwa uthi akazange ayilwela inkululeko ekuzipra ukuthi amalungelo abantu ephulwe lokuthi abantu bancindezelwe.
Thina sisilwa sasilwela sikhulula everyone else in Zimbabwe ngemisebenzi emibi esiyenzayo thina esivo-veterans yokuhlukuluza abadala empini sasihlezi kuhle lapho kwakuseganyeni sithele nzima sihlukuluzwa ngamabhunu kwakungcono lokho esasikubona kunzima abantwana bagcwele amajele like isikhathi esingesikhathi sonesi abantu bavalelwa nje ukuvalelela ukuthi umuntu yakucabangela isizwe alilamthetho in simple no rule of law.
Amazwi kankosikazi Maligwa agcizelelwa ngunkosikazi Primrose Mlotshwa omunye umlweli wenkululeko othi usuku lolu lungathakazelelwa ngohlupho olukhona eZimbabwe.
Ukujabulela usuku lolu abantu belambile behawula bentshontshelwa berojwa siselebreta njani uZulu esikathathe sebuzimeni emazweni asikwazi ukuthi abanye bangaphi kanti uselebrethwa njani labanye ababulawayo kasikwazi ukuthi kwahamba njani.
Osaziyo zombusazi umnumzana Rejoice Ngwenya udla nxa usuku lolu kumele uZulu alujabulelo izenzo zebandleni busika leZANU PF lenziwa lube lubi.
Namhlanje uZulu weZimbabwe usehlupheke ngenxa yobudlwangudlwangu lobucili lobusisela olwembuso lo esiqondane lawo weZANU PF kodwa usuku lwamaqhawe lusuku lwelizwe lonke lusuku olufanele lusijabulise.
Abanye abaphiwe imendulo umongameli Mnangagwa liqembu lezomculo wembubele Black Mfolosi ngengoma yabo ethi Unity. Umongameli Mnangagwa uthi iculo leli libambanisa isizwe seZimbabwe. Ngiyimele Studio 7 eBulawayo Provincial Heroes Acre igama longeza Jesus Band.
Ukhulumende uthi asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit okhangelelwe elizweni mhla ka-17 kuyonale inyanga. Ngakwelinye icele inhlanganiso elela ilungelo loluntu e-Concerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobe lamapholisa incwadi iwazisa ukuthi ifuna ukutshengisela mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephula kwamalungelo abantu elizweni. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano we-SADC Summit lapho eleZimbabwe likhangelelwe ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC labalwela ilungelo loluntu kumaviki edluleyo okubikwa bacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhu livalelwe emajele njalo lincitshwa imvume yokukhululwa ngemali yesibambiso e-bail. Okwenzakala eZimbabwe sokusola izinhlanganiso ezilela ilungelo loluntu lamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 oxoxe nomnumzana John Zolani Dlamini umgcinisihlalo webandla lezaphu lalo elisanda kusola okwenzakala elizweni.
Asivumelani lakho lokhu ukuthi abantu bathi nxa bekhuluma ngokutshengisela kuthe izitha zelizwe. kutshengisa ukubana yena umnankakho ngokwakhe kafuni ukuthi umuntu abe lombono otshiyeneyo lowakhe. Yikho esikwalaye kulokho. Kufanele sikhululeke njengabantwana beZimbabwe ukuthi hayi lokho akuqondanga. Ngoba ilizwe lelinye lethu sonke. Ngoba ilizwe leli lalelwa kudala okhulu beqalisa ukulwela leli lizwe. Obaba belwela leli lizwe. Kwaze kwafika thina salilwela leli lizwe. Ama resources eZimbabwe ngaweZimbabwe sonke sihlangene. Kufanele siwashiye ngokufana nayo. Ngikhuluma nje abantu babotshiwe. Ubusela obukhona lapha eZimbabwe buyesabisa. I-tribalism ubandlululo olukhona lapha eZimbabwe luyesabisa. Umthetho constitution seyalahlwa lakhatshana. Akusela constitution eZimbabwe esebenzayo. Sikhumbule ukuthi izaphu yonale yalilwela leli lizwe. Ayizange ikhangele umhlobo. Ngitsho lama leaders ayekhona kuzaphu amaningi ngesikhathi silwela leli lizwe ayevela kuNorthern Region.
Sikhulume labanye kuwona lo umsakazo abathi bafuna ukutshengisela lanxa amapholisa engabe enqabela. Bona lithini ngabo njalo njengebandla lina lingatshengisela?
Awuvunyelwa eZimbabwe ukuthi udemonstrate. Kodwa iconstitution yeZimbabwe iyakuvumela lokho. Njalo kayitsho iconstitution yeZimbabwe ukuthi nxa udemonstrate afanele ukuguqa phansi emapholiseni bakuvumele. Constitution yeZimbabwe is clear. Ithi you just inform amapolice ukuthi sizaba lomhlangano, sizaba le demonstration, and nxa ubatshelile amapolice lawa angatshelwa kufanele ba protect abantu abade demonstrator, babone ukuthi abantu abade demonstrator bahamba ngendlela eqondileyo, akula ukungenelwa phakathi umthetho lowo. But umthetho sowalahlelwa khatshana ukwenzela ukuthi khona abantu bangademonstrate. So laba abantu abathi bafuna ukudemonstrate kuselungelweni lapho. I-demonstration yenziwa loma kunini, loma kungeSunday, loma kungeMonday. So nxa ilanga liqondane lakho khonoko, yiko khonoko, kanti bona bayesabani. Abantu bathathe advantage ngoba bekwazi ukuthi kule sadakhe ukwenzela ukuthi umhlaba wonke ubone ukuthi thina siphila ngaphansi kobugebengu.
Kuyini okungenziwa ukuthi ikusasa yelizwe ibe ngcono ngombono webandla lakho?
Asizameni ngendlela zonke thina be opposition sibambane, hathi ukuthi sibe sidonselana ngale omnye donsela ngale kunika izano iadvantage konoko. Nxa uyintandane bambana lenye intandane. Ungathi uyintandane uthi uzabamba lo mntwana wesinothi. Kakufuni umntwana wesinothi azakwenza ukuthi akusebenzise. Asikhangeleni phambili. Izano ifuna amandla amakhulu, amandla asuka kithi ngokubambana kwethu thina.
Zana. Oh, ngumnumzana John Zolani Dlamini umgcini sihlalo webandla lezaphu obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC, njalo umnumzana kaZembe kaZembe umphathi ntambo obona kwenzakala ekhaya ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Umongameli Mnangagwa waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa ngamazwi aphetheya ukuthi bezophazamisa ukuthula. Usikomitsha amapholisa umnumzana Godwin Mathanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa agcwele ezitaladeni ngoba evikela ilizwe, njalo abelungiselele ilanga le-Heroes Day lamuhla elilandulela ele-Defense Forces kusasa elokunanza imisebenzi yamabutho. Abatsha bamazwe omhlaba namhlanje bananza usuku lwabo olwe International Youth Day. Abamazwe eSADC babuthanele umhlangano wesithupha owe Southern Africa Youth Forum eHarare. Umhlangano lo uqhutshwa ngenhloso yokuthuthukisa abatsha abasemazweni aphansi kwenhlanganiso ye Southern African Development Community, SADC. abakhokheli benhlanganiso zabatsha ezitshiyeneyo bakhuluma ngendaba zabatsha ezigoqela imfundo, imisebenzi, ukusungula kwamabhizimusi kanye lezempilakahle. Indikimba yalomhlangano ikhuthaza ukuthuthukiswa kwemfundo emazweni angezansi e-Afrika, kukanti lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ekhuthaza abatsha ukuthi basebenzise imitshini yakulezinsuku ukuletha intuthuko, kumbe ethi From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolela amalungelo abakhubazekileyo njalo engumgcini sihlalo webhodi yabatsha abacebisa inhlanganiso ye-European Union ngokuthuthukiswa kwabatsha, uNkosazana Tamia Kudakwashe Govere.
Namhlanje ngo 12 August sicelebrate i-Youth Day, leli lilanga labantu abatsha mhlaba wonke jikelele. Thina njengama-youth weZimbabwe siyathaba kakhulu ngaleli langa lonyaka ngoba lifike lapho iZimbabwe ihosta i-6th Southern African Youth Forum, lapho abantu abatsha inkokheli ze-Southern Africa zihlangene zahlala phansi zakhuluma ama-problems affecta ama-youth weSouthern Africa njalo zaphuma lempumela singabakhona eku-addresseni ama-problems lawo.
Kodwa njengabatsha beZimbabwe libona kule mpumelelo esibe khona na?
Thina njengeZimbabwe siyajabula kakhulu ngoba sesile youth quota system e-parliament. Ungakhangela noma kuma-elections lawo adlulileyo, ama-youth amaningi they took part. And kwezonotho akhona ama-youth, kweze-innovation akhona ama-youth. So ama-youth asekhona even kuma-board our decision making. Lokho kuyasijabulisa. Kodwa ke asakhona ama-issues a-affecta ama-youth eZimbabwe. Kungaba zindaba ze-inclusivity lapho sikhuluma ngokuthi ama-youth are from marginalized groups, abantu abakhubazekileyo, intandane, bachiwe emuva when it comes to indaba zemfundo, abantu abasemakhaya. Imfundo zasemakhaya nemfundo zasemadolobheni azihambelani. Abantu emakhaya lokhu besachiwe emuva. Sibuye sikhulume indaba zedakamizwa, ama-drugs. Sibuye sikhulume ngendaba ze-mental health. Sikhulume child marriages. Sikhulume nge-unemployment rate amongst the youth. Lezi lawa ngama-problems ahlangana lama-youth eZimbabwe amongst others.
Manje kungenziwa njani ngendubo lezi ukuze zilwiswe ziqedwe elizweni leZimbabwe?
Thina sibona ukuthi kungaba ngcono makuyukuthi i-government, private sector zingahlala phansi ziworke together on improving education from emakhaya. Because if education looking for improve emakhaya, because sibona ama-infections or HIV lokho esiba high and lokho e-increase and lokho kubulala ikusasa leZimbabwe, ngoba ikusasa leZimbabwe ngabantu abasha. Sibuye njalo siphinde sithi kube lama-rehabilitation center, ama-rehab centers for abantu abayenza okwama-drugs, abantu abangama-drug addict bethole uncedo. Njalo singaba lama-recreational activities lapho abantu abasha abangathola khona ukuzilibazisa instead of ukuthi begcine besenza okwama-drugs.
UNkosazana Tamia Kudakwashe Govere ulwela amalungelo abakhubazekileyo njalo engumgcini sihlalo webhodi yabatsha abacebisa inhlanganiso ye-European Union ngokuthuthukiswa kwabatsha. Ngobasecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempilakahle zithi umkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso owe-urinary tract infection ulakho ukubamba owesifazana loba owesilisa, njalo ungabe uthelelwana emacansini kumbe ubangelwa yikungahlanzeki. Ubathabele Masuku uxoxela bezempilakahle wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane lo ubikwa wande ukuhlasela indlela yomthambiso, izinso loba isinye. Wande kakhulu kwabesifazane ngoba belendlela emfitshane yomthambiso nxa beqathaniswa labesilisa. Kodwa abezempilakahle bathi okumqoka yikuba nxa umuntu esethe wabanjwa ligciwane elibangela umkhuhlane lo, babekwazi ukuthi ikhona imithi yokwelapha ngokugcweleyo. Udokotela Derek Matsika ulandisa kabanzi ngomkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso.
Namhlanje sizakhuluma ngomkhuhlane esithi ngesikhiwa urinary tract infection. Nxa sithi infection sabe sithi khona indlela yakho yomthambiso isisuke yaba affected nalokho esithi khona amabacteria kumbe igciwane. Sathotha omama kubojalo ba-affecta more than compared to abobaba. Indlela leyana yomthambiso ngathola ukuthi khona yaba buhlungu kumbe niyalitshisa angani ukhipha amanariti namarezo. Ukuthi umuntu imijana yabesizakani ukuthi khona ayeyichitha amanye. Abanye njalo futhi bengakhuluma ngokuthi balobuhlungu ngapha ngaphansi kwengaba.
UDokotela Vatsika wengeze ngokuqonqosela ngokuqakatheka kokuya esibhedlela esithi umkhuhlane lo uyelapheka ngokugcweleyo.
Abantu abanechukela, abantu abanemzimba e-weak, abantu abangakwazi abaphuza ukuyachitha amanzi kuba bagcina amanzi isikhathi eside kuphakathi yobhulada nachitha amanzi ngisho umthambiso. Abantu abanganathi amanzi akwanileyo uzathole ngenxa yokuthi khona umthambiso leyagcinwa isikhathi eside phakathi kwebhulada ugcina sowa-chatha lokho esithi khona infection. Umkhuhlane lowo uyakwazi ukuspread wafekthe umzimba wonke. So kuqakatheka ukuthi ungazangani le problem yomthambiso phanisiya sekliniki kodwa into yokuthi ungathola i-treatment ngesikhathi esi-right.
Umongi umnumzana Courage Sithole uchaza izibonakaliso ezikhomba ukuthi kulegciwane elisendleleni yomthambiso.
Umkhuhlane ohlasela indlela yokuthambisa wandise ukubonakala ngobunzima kumbe ngokuhluleka ukuthambisa. Ezinye zezibonakaliso zigoqela ubuhlungu kumbe ukuzwa ufuna ukuthambisa njalo nje. Umthambiso ulakho ukuba mhlophe ulephunga elingajayelekanga. Kulakho njalo ukuba legazi emthanjisweni okuyabe kuhlangene lobuhlungu. Konke lokhu kulakho ukuba kuhlangane lokuchisa komzimba kwesinye isikhathi umuntu azizwe kusithi ahlanze.
Unkosikazi Janet Bebe, umhlali wakobulawayo, ulandisa ngokugula kwakhe ehlaselwe ligciwane elibangela lomkhuhlane.
Umkhuhlane lo uthi ayi unzima ukuthi uhlasele izitho zensitha, yikho kwenza ukuthi ungabi lula ukuya esibhedlela masinya. Mina ngaxayisa ngisithi isibeletho esibuhlungu ngoba ngisiza ubuhlungu ngaphansi kwenkaba. Sengiye esibhedlela yikho lapho engabanjwa khona ukuthi indlela yami yokuthambisa ile infection. Sengithole ilimithi ngalapho ekugcweleyo.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole ukwelatshwa ngemithi yama-antibiotics belandela iziqondiso zawo. Bathi ukungaqedi imithi le kuvame ukubangela ukuthi icine ingasasebenzi sekufuna eminye njalo imithi elakho ukuba lentengo ephezulu ukuze kwelatshwe igcikwane eselixhwalile. Ezinye izixwayiso zibalisa ukuhlanzeka, ukunatha amanzi eneleyo lokuyathambisa ngesikhathi ukwenzela ukuthi umthambiso ungahlali kakhulu esinyeni ucine ubangela ukuhlaselwa yimikhuhlane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wazise ukuthi iwebsayithi yomkhankaso wakhe ihlaselwe izigebengu ze-internet ama-hackers. Laloba kungakazi wakugcwele ngalokho umsekeli kaTrump angena laye kukhetho uJD Vance usekhulumele ntathela izindaba eziningi ehlasela ongena kukhetho lukamongameli emele ibandla le-Democratic Party. Kusenjalo umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris langena laye kukhetho uTim Walz baqhubeka ngomkhankaso wabo bekhangela kakhulu kwezenotho. Umkhankaso kaKamala uthi uzaqathekisa ukuthi ababhadalwa ngamatip bengabhadali umthelo, kodwa uTrump uthi nguye owaqala ukubuya lombono lo. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe lemelika umnumzana Tim Murengai.
Hayi, into ehluphayo kuma-elections or around election time izona lezo indaba eziphumayo zithi zona ama-system abe ngathiwa they are compromised sesiya kuma-election. So ukuhekwa apparatus yabo-Trump, former president we-America, is nothing new, but ikuthi siyabe sikwazi ukuthi kulabantu abaningi abalokuganga abafuna ukuthi kuphazamise the way that free and fair elections are run. So ngiyathemba ukuthi his teams abaku-cyber security lani bazabanceda ngokulungisa ama-website abo ngesikhathi esithize.
Ngalesi sikhathi somkhankaso libona sengathi lokhu kuzaphazamisa kanganani umkhankaso lo?
Ukuthi kuzaphambanisa ukukhankasa angikuboni mina, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ngantwa sesihamba ekucineni kocingo lokukhankasa, and iGeorgia in about a month and a half ya bisikalisa ukuvota in absenteeism ama ballot boxes lama postal boxes. So I don't think kuzaphambanisa anything ngoba abantu ngantu asebe wazi ukuthi bazavotela bani or bazakhetha bani ngalelo khetho olubuyayo lokukhankasa okubuyayo. So angiboni kuphambanisa khonapho.
Sibona kwelinye icele uKamala Harris ekhankasa laye lo msekeli wakhe. Sebekhangela ke udaba lokuthi kukhutshwe ama-tax kumathipho abhadalwa abantu, kodwa uTrump esithi yena uHarris usemtshontshele umbono akade elawo. Likubona njani lokho?
Ngibona mina ilokhuzeni ithiwa election is into engathiwa itshengisa ama-ideas abantu abafuna ukuba bekhokhela lona leli lizwe. So ukuthi owatshontsha ama-ideas faka kweyakhe i-platform, hhayi lokho siyabe singakwazi, ngoba siyakwazi ukuthi okuningi kuningi ngesikhathi esiningi politicians vele ngantwa bayagopana the way that they think. Siyakwazi ukuthi kudala laphana sazikwazi ukuthi ama-Republicans they were about izinto zempilo, ukuthengisa izikhali and all this other stuff, but siyabona in the past 10 years or 12 years ngantwa ama-Democrats lawo sengantwa yibo abachuchisa izinto zempi and the selling of military hardware line. So ngendaba yama-tip le engenayo in terms of ukukhankasa, hhayi sizabona ukuthi ama-policies angikhona abe menjani, ngoba bangakhuluma ukuthi yikho abafuna ukukwenzayo, but is it in the policy abazilethayo phambili yini? Yikho kungathiwa sizabona phambili.
Umnumzana Tim Muringa yolandela zombusazwe leMelika njalo usebenza lenhlanganiso ye-Association of Concerned Citizens ubesecingweni le-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Okwakhathesi sengilitshiya ezendleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp, kuyimilayezo elisithumele kunombolo ezithi +12024650318. Nsuku zonke siqakathekisa ke imilayezo yenu ukuthi sizwe imibono yenu.
Sayibonani Studio 7, sayibonani Mthokozi omuhle linjani, kodwa lapho elikhona abantu bakithi size simnyama simaza lo mdala lo kuthiwa ngumnankagwa lo ongafundanga lo. Akafundanga lo mdala lo, igama elidemokhrasi kalazo liyamehlula, yikwekhipha amapholisa namasosha kuthi avimba abantu abafuna uprotest. Hhayi eli gama selimehlulile kusukela kudala vele amehlula lobaba. Akafundanga, kumele alimbisele eklasini ayefundela igama elidemokhrasi ukuthi lichaza ukuthini, akalazo. Hhayi uyasiyanyisa mani lo baba, uyasiyanyisa shem.
Studio 7 siyajabula lineli sikhiphela izindaba ezinhle ezimnandi eziliqiniso njalo. Siloko sikhala sikhuluma ngento enye ngemali yethu yelizwe lethu, ikhona sibili izigimani kodwa kasiboni fela ukusebenza kwayo. Kanti manje izasebenza njani? Kanti kulani ukuthi ifake ikhanda likafather Zimbabwe? Kayifake ikhanda likafather Zimbabwe fela ukuze isebenze eZimbabwe market, iZimbabwe imali funa ukuthi ivuke. Nanko nje isathi ikibuya futhi njalo siyaphinda ukuthi hlalani phasi lilungise ngemali yona le abangani babo bonabo behambelayo iphephelela lependa konke kuyolungisa. Kufakwe uJoshua Gomu umkabuko, singakhethani ukuthi ngubani. Asilungiseni ilizwe sindawozi.
Kwamele ivuka njani, livuka njani lapho? Hayi lapha siyavuka, lapha siyavuka kuhle.
Labo bekungamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqiba uhlelo lanamhlanje sikhangele kwezemidlalo. Imidlalo yalonyaka yama-Olympic Games ebeqhutshelwa eParis eFrance igqitshwe izolo ntambama. Ikomiti ebona ngezemidlalo le eZimbabwe ithi iyathokoza ngendlela abeZimbabwe abancintise ngayo lanxa bengasatholanga ngitsho leyodwa imendulo. Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa abancintise emidlalweni le ebigoqela ukugijima okubhukutsha lokweqa. Lingakhohlwa muli eZimbabwe uhlelo liyalandela olwe live talk lapho esihlaziya khona usuku lwanamhlanje olunanza imisebenzi yabalwela inkululeko yeZimbabwe olwe Heroes Day. Muli eZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo Ntaba Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.